uVOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela kuStudio 7, ngomgqibelo mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli weMDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi nguye osokufanele abe ngumkhokheli webandla leMDC uacting president.
Kathesi ikhothi isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimi acting president, amadelegates wonke ka-2014 abuye sithi swaca kuyekhethwa upresident ofunwa ngabantu, hatho kodlakela.
Ibandla le-African National Congress yilo elinqobileyo kukhetho olusanda ukuqhutshwa kwele South Africa.
Kumnandi la eGauteng, abantu bajabula, the voters came out in large numbers and we are happy as the ANC kuthi our people have given us a mandate.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa ubesedolobheni leGwanda namhlanje kumkhosi we-First Lady Family Fun Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Umkhokheli weMDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi nguye osokufanele abe ngumkhokheli webandla leMDC okwesikhatshana uacting president besalindele ukuya emhlanganweni omkhulu weExtraordinary Congress yokukhetha umkhokheli waleli bandla. Ulandela isinqumo somthethwandaba. Umthethwandaba ophezulu usanda ukunquma ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa ngasomkhokheli oqotho webandla leMDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo kulandela ukubhubha kwayikhokhela leli bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Khuphe okhulume lentatheli izindaba namhla uphinde wagcizelela kuStudio 7 umbono wakhe.
Ngo-2018 ngoFebruwari kwakuTsvangirai ebhubha, kwakumele ukuthi mina ngi-acte njengopresident ngibe sengibizela ki-extraordinary congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngupresident. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu, abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumileyo isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngoFebruwari 2018. Siqalele khonaphana lapho engu-acting president khona. Ngibize i-extraordinary congress. Abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba congress ka-2014, bonke labana yibo kumele ukuthi babuye ku-extraordinary congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba lo mhlangano we-congress owalo owe-MDC, lelikamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Kathesi ikhothi isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimi acting president, liyakwazi ukuthi laphana kwayenza udlakela laba bazisaka bathi ye mina enenjiwe yimi u-acting president. Kwasekusiwa kwaba lokwehlukana khona lapha. So ikhothi sithe fanti kubuyelwe emuva, izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo. Ama-delegates wonke ka-2014 abuye sithi swaca kuyekhethwa upresident ofunwa ngabantu, hatho kodlakela.
Siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi yi-reality. Ubona ingani abantu bengakwamukela abe-MDC le ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi ubakhokhele ube ngu-acting president wabo?
Into ekufanele inazelele ukuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka-2014 ibe sikhuluma ngabo kathesi. Abaka-2014 bona labo ngakhangela iindawo eziningi abantu bahlaba umkhosi konke ngikhona ngalo. Yibo laba thina sifuna ukuthi babuye ngokuthi kuthi esibuyele emuva phela. Asikhulumi ngalokho sokuhamba ephambili. Singabuyele emuva kathi sesibuya ke sesihamba kuthi ngendlela eqondileyo, indlela esemthethweni, indlela elandela i-constitution. Yiyo sokufanti siyenze abantu bezikhethele upresident abamfunayo. Hathi lokhu hani ukuthi abantu batshaywa, sathaywa thina safuna ukutshiswela ezindlini, sigijinyise isikhathi sonke. Lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyami. So nxa abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani umumaonjengakhona lokhu.
Seliqaliseleni ukukhulumisana labo abanye benu njalo bengakwala lokhu lizakwenzani?
Khathesi sesizakhuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labana abantu abasayithiwe kujudgment. La yena lo wahambisa indaba yangkhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi siqale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress. Abazayali ukubuya akulanto esingayenzi, sizaqhubekela phambili. Thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho.
Sungu-acting president ibandla uyabe ulikhokhela lona, ibizo liyabe liyiliphi?
I-MDC engiyikhokhelayo kathe sekuthiwe ngiyikhokhele yiyo i-MDC esayisungula ngo-1999 mina ngiloba kuTsvangirai. Yiyo kathe sekuthiwa ngiyikhokhele. Abayibo ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazabuya bezokhetha upresident.
Siphinde saxoxa lo-ke ngunkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli webandla le-MDCT esixoxelayo eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, ngalolu daba.
Angakwenza lokho, angahamba ayebadinga enze labo i-Congress nxa efuna. Ngibone ngani kukuye lokho. Sokuzakuya ukuthi abantu bangikhona okwakathe silokhu bekulelo bandla yini, kumbe sebekwelinye ibandla. Lokhu bembona yena njengomkhokheli kumbe sebebona omunye umuntu engumkhokheli. Kuyinto enzima kakhulu ukuthi ingaphunyeleliswa leyo, njalo esingakhuluma ngayo thina. Thina sikhangelela ukuthi ibandla liqhubekela lisiya phambili, njalo lokho okunye okukhulunywayo nalokho okuvela emthethwandaba. Siyazi ukuthi kule sinqumo esenziwa ngumthethwandaba eminyakeni emlutshwana edluleyo, sathi sona ukukhethwa kukapresident uNelson Chamisa njengo vice president ngaleso sikhathi ekhethwa ngumkhokheli wethu umnumzana udokotela Tsvangirai kwakusemthethweni kwakuqondile. Leso sinqumo yiso esenza ukuthi ibandla liqhubekele phambili ngendlela laqhubekela phambili ngayo. Ngakho-ke lasifikisa lapho esikhona. Kungasenani-ke into eziningi ezikhulunywa ngomama Khuphe kazikho egcekeni ukuthi uzithatha kuphi, ngoba phela la impumela yentolongo leyo akhuluma ngayo eyomthethwandaba kayizangitsho ukuthi sofanele ukuthi yena abe ngu-vice president kumbe sofanele abe ngu-president. Ikhulume kukhulumile layo, kodwa ngiboni ku-affecta kumbe singathi kusehlula i-MDC ka-president Nelson Chamisa ukuthi iqhubekele phambili ngezinhlelo zayo. Ngoba siyazi ukuthi ngomnyaka ophelileyo uhambe wayenza i-Congress Stanley Square koBulawayo, lapho akhethwe khona ukuba ngumkhokheli webandla lakhe. Usefuna ukuba ngu-acting president njani yena ekade engu-substantive president. Uzafanele athi ukuthi yena i-Congress ayenza ngomnyaka ophelileyo wayenza nge-constitution yiphi, njalo wayeqamulelani leyo constitution xa ibone ngani yayiqamukile.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kilohertz ku short wave. Ikhomishini yezokhetho kwele South Africa, Independent Electoral Commission IEC, isimemezele ukuthi ibandla elibusayo ele African National Congress ANC yilo elinqobileyo ukukhetho olusanda ukuqhutshwa. UBenedict Mhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kube injabulo kubasekeli be-ANC elizweni jikelele ngemva kwesimemezelo sokuthi i-ANC yiyo enqobileyo ekhethweni kula mabandla edlula amashumi amane 48 abencintisa kulolu khetho. Phakathi kwabavotileyo abedlula izigidi ezilitshumi lasikhombisa 17,668,318, i-ANC ithola amavoti edlula izigidi ezilitshumi 10,026,047, okwisilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini 57.51%. Kulandela ibandla le-Democratic Alliance DA ngamavoti edlula izigidi ezintathu 3,618,992, okwisilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini 20.76%. I-Economic Freedom Fighters EFF ibe ngesithathu ngamavoti aphose afike izigidi ezimbili 1,881,331, okwisilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10.79%. Ekhethweni lwezabelo i-ANC inqobile kweziyisitshiyagalombili, kwathi DA yanquba e-Western Cape. Isiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Nkenke Kekana ubonge kakhulu abasekeli baleli bandla.
Kumnandela eGauteng, abantu bayajabula. The voters came out in large numbers and we are happy as the ANC kuti our people have given us a mandate.
Kodwa isiphathamandla sebandla le-Eco Forum uMnumzana Kheiza Maswanganyi uthi bandla lakhe lamanye amabandla amancane edlula amachumi amathathu abayemukele impumela yalokhetho ngoba bekulokuqilibezela.
Njengoba abantu bebakwazi ukuthi bavote undlula kanye, shokuthi le system yonke ayikho fair. Sifuna ukuthi lama elections analifaywe, sibuyele phansi, siqale phansi.
Kodwa ke inhlanganiso esihlola ukhetho zithi lolu khetho belukhululekile njalo lungelakuqilibezela. Ilunga lebandla lezapho uMnumzana Kanisha Zinkala uthi njengezizalwane zeZimbabwe kuyabathokozisa ukubona ukhetho luqala lusiyaphela kungekho owethesa ibandla libusayo kumba amapholisa umlando wokubangela udlakela.
Okunye okwenza kube lula ukuthi ANC ikwazi ukuthi iqhubeke ikwazi ukuphinda lokubuyela iyenze lokho okwenzayo kwenziwayo ukuthi ANC yakwazi ukutshintsha omongameli. Uhlupho esiba lalo kakhulu e-Africa ikuhlala kwe-leader noma inkokheli ihlale kubandla ingasuki.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lanxa i-ANC inqobile, insolo zenkohlakalo nokulwisana kuleli bandla yikho okwenze usekelo lwalo lwehla lusuka u-62% kukhetho olwedluleyo lusiya ku-57%. Kukhangelelwe ukuthi iPhalamende ihlale kungensuku zatshwala ebisikhetha umongameli okhangelela ukuthi kube nguye njalo uMnumzana Cyril Ramaphosa. Mele Studio 7 kwele South Africa, ngiwu Benedict Nhlapo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa ubesedolobheni leGwanda namhlanje kumkhosi we First Lady Family Fun Day, lapho ahlangane labanye abesifazana njalo uthi ubhotabhota elizweni ukuze azizwele ngokwakhe indubo abantu ababhekane lazo. U-Albert Ncube usiphalo ludaba lezinye ekhonale eGwanda.
UNkosikazi Mnangagwa uvakatshele kwelezansi emaNdebeleni kusukela izolo, lapho afike enhlangano kliniki eMzingwane kanale nathisa kliniki esamatobo. Utshelwe iziphathamandla zempilakahle ukuthi kulodubo lokusilela kwamaphilisi lemithi yabagulayo kulezi ndawo. Lamhlanje uhlangane labesifazane emkhosini wokuzijabulela oqhutshelwe enkundleni ePhelandaba Stadium eGwanda. UNkosikazi Mnangagwa uqale ngokudobha ingcekeza njalo wakukhuthaza umphakathi ukuthi ahlale endaweni ehlanzekileyo. Uthi ufuna ukusiza lapho enelisa khona.
As you have seen, I've been to every province undertaking a number of charity-oriented initiatives.
Njengoba lizibonela, sengibhode ilizwe lonke ngisenza imisebenzi yokusiza abaswelayo phansi kwenhlanganiso yami e-Angel of Hope Foundation. Uhambo lokhu kuyangisiza kakhulu ukuze ngifinyelele kulabo abaswelayo. Sengibhode emadolobheni lasemakhaya ngixoxisana njalo ngisiza izizwe zeZimbabwe. Isizathu sokuthi ngivakathele igaba ngisukuthi ngisondele phansi kwenu ngizwe izikhalazo zenu ngisize lapho engenelisa
khona.
UNkosikazi Mnangagwa uthi kubalulekile ukuthi abesifazane labo baphatheke emdlalweni ukuze balondoloze imizimba yabo njalo baphumuze lengqondo. Ukhuthaza omama ukuthi bahlangane njalo nje ukuze baphume lamaqhinga azathuthukisa impilo zabo. UNkosikazi Janet Ngwenya oleminyaka yokuzalwa engu-62 osuka eLushongwe ngomunye walabo abagijimileyo wanqoba njalo uthule ijabulele kakhulu ilanga lalamhlanje.
Ilanga lalamhlanje kube ngumama ngibona ukuthi liyathokozisa kakhulu, ngijabulele. So kade kumele ngihambe ngithi ngifike, so ngibona ukuthi hayi kungangcono ngaphambi kokuthi
Kusenza lokolunye udaba abanye abafundi emaphandleni behlulekile ukuya esikolo lapho zivula kuleviki ngenxa yokuswelakala kwemali. Siqoxele omunye wabafundi besitezi othe ulokhu esihlalele ekhaya.
Sehlulekile ukuya ezikolweni ngenxa yokuthi abazali behlulekile kusithondela imfanelo zesikolo okubalisela amayunifomu, amabhuku. Ukwehluleka kwabo kwenziwa ngumkhonomi ongelamsebenzi. Njalo ungaze uzame ukuthengisa amatamatisi lokunye, akula muntu othengayo ngenxa yokuthi akula muntu olemali.
Unkosikazi Josephine Majaha oyisakhamuzi esitezi uthi babhekane lodubo olukhulu.
Abantwana zivuliwe nje bahlezi emakhaya ngenxa yezikulufisi, amayunifomu. Khathesi kunjenje kufuna amatwa ngamakhalkulator lawo. Asikaze siyibambeni imali yokuthenga ikhalkulator. Indlala akudliwa lutho. Amabele akhwelile GMB esukela ku-22 haya ku-$40. Uphi 50 kg. Isukile ku-35 isiku-$63. Esingakwazi ukuthi abantwana sizabathini.
Unkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Human Development Association of Zimbabwe, uthi lokhu esiyabela ukuthi indlala ekhona izadala kwanda kubudlwangudlwangu kubomama.
Esikwesabelayo ukuthi lo nyaka ubudlwangudlwangu bunganda ikakhulu kubomama lemankazaneni. Ngomnyaka nxa kule ndlala kulohlupho olunjengokuswela, abantu generally akula kuthula. Abantu baphongucaphucaphuka nje bagcine besenza izinto ezingafanelanga. Ama-cases obudlwangudlwangu kulwa ubugebengu nje generally kuzakwanda ngoba abantu balambile.
Urhulumente usethembise ukuthi akula ngitsho loyedwa ozabulawa indlala lonyaka. Utsho lokhu lanxa iningi labantu lingatholanga isivuno esithe xaxa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafo bembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lapho axoxa lomnumzana Mojalifa Mukwele olilunga yena olwela ilungelo loluntu.
Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Ye, siyabona udaba lwegugurawundi seluqale ukuphuma njalo egcekeni kulandela ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abanye abasitshiyayo. Ubona ungani lokhu kuzadelisa na inhliziyo zabantu ikakhulu besigaba semaNdebeleni ukuthi ngokhetho luzayo bangavoteli ibandla elibusayo?
Ukungcwaba kutsha kwabantu ababulawa ngumbhuqazwe akusoze kudelise inhliziyo zabantu, kodwa kuveza sobala ukuthi kulecala elenziwayo. Ngoba uma ungakhangela ubufakazi butshengisa ukuthi hhayi, ngoba ungakhangela kudala bebesala ukuthi kukhulunywe ekuyikuthi kathesi ngibona ngazathi i-vits on the part of abantu emaNdebeleni ukuthi izikhalo zabo nama-efforts abo for walaloyo ngokuthi bafuna ukungcwaba izihlobo zabo sokungani sokusiba seduzane. Kodwa ukuthi kudelisa inhliziyo zabo ngoba kukabi le-justice ezinye izihlobo kazikabi kwazi ukuthi izihlobo zazo zaya nga. Ngoba abantu abantu abangcwatshwayo kade singaba semangcwabeni aziwayo ukuthi hayi kulamagreve lapha, kulama-shallow graves lapha, but kulabanye abantu abalezihlobo ezathathwayo ezingazange zanjani zangcwatshwa. So akwazakali labo bantu, kunzima ukuthi abantu bangikhona kuthiwe kwangikhona inhliziyo zabo zipholisekile.
Ye, kodwa nxa sesikhangela udaba lwezokhetho siyabona ukubana izigaba zeMathebeleland ikakhulu iMathebeleland South lapho okulamangcwaba amaningi kakhulu abantu abasishiya ngesikhathi lesana bayavota bevotela ibandla eliyilo eletheswa icala lekubulala bona labo abantu. Ubona ungani kuzaba lomehluko na ngenxa yalokhu kukhetho luza?
Kuzasemncane nyani ukuthi sithi ukuthi kuzaba nomehluko kumbeni hathi lokuthi sithi ukuthi kwangona balivotela njalo balivotela ngokulithanda ngoba uzananzelela ukuthi bandlaleli isikhathi sonke lesi belisebenzisa ukudlakela belisebenzisa ukuthontsa kokhetho sokunzima ukuthi sithi abantu bemandebeleni sawuthi balivotela ngoba ukuthi umuntu kuze kuthiwa hayi intombi ikuqhile ukuthi ukhulume layo ungayithilanga isandla kodwa laba bebethila isandla kuthiwa umuntu umuntu angasivotelanga siza kunyamalalisa uma ungasivotelanga awusozihola ukudla so kube kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi bayivotela ngoba bayithanda kumbeni bayivotela ngoba bayesaba so kusesemasinyana ukuthi sithi ukuthini ukhetho luzayo impumela yangikhona ngemva kokubana abantu sebengcwatiwe abangcwatiweyo ngoba sikakubona ukuthini okuluhlelo lokhu kuyahamba kuyefika ngathi ngoba kwenziwe inhlanganiso ezimeleyo uhulumende ubekube ama-commissioners nje kuphela
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleni
hayi sibongile.
Loke umnumzana Motjali Fama Kwele holwela ilungelo loluntu obexoxa lo Chris Gande we Studio 7 kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula amadili aqoqwa ngabantwana besikolo labanye. Amavuzo Party sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwele amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association engenye yenhlanganiso ezikhankasela ukuqeda lolu hlupho.
Ube kucacile kungavumakali kodwa enguthabekayo ukuthi sithe soza kumkhankaso abantu abaningi baphaphama bakubona ukuthi kuyingozi. Ngoba ezinye imuli zilahlekelwe ngabantwana abafike bekubavuzi, abanye bashaye balimala, impilo zabo ziyabe zingasalunganga kusiya phambili. Kodwa mbona ke umkhankaso osuyenziweyo usebenzile kakhulu ngoba lawo amapholisa akade engababamba abantwana laba besenza ukugangalonke konke lokhu abonile ukuthi akusela mdlalo sesitshinga thina abazali. Futhi okwenze waba waphumelela ukuthi nama-youth ngokuwawo amanye abe aphathekile kumkhankaso lowo.
Ye lithe abanye bake bachaywa abanye balahlekelwa ngabantwana kuya kube lodlakela yini kumadili la
kumadili la kubi kakhulu abanye babuya ngkhaya bezophoselwa kulo umntwana esilaye empophoma wabuya wazophoselwa nje sedakwe kumbe babe nenzani kumbwana lalamajaha amangaki bazomphosela nje eyadini ngekhaya unine ngekho wafice wezesebizwa ngabantu ukuthi buya uzobona lapho umntwana bamusa esibhedlela umntwana lo walatshwa ngoba wayedabukile konke sengumuntu ngiyozenzelayo ungasacontroleki ukuthi angaphandle kwakhe walatshwa lakhathesi umntwana lo utraumatized umkazana lo uyambona ukuthi hhayi karayithi thina siyomntwana owasilahlekelayo samdinga for 5 days singamboni sagcina simthole semotshesile wayekuvuza uphathi e-amphitheatre laphana omunye umfana ubulewe futhi empopho masi lo mfana futhi wabulawayo besuka kumavuza uphathi wona la
njengontombazana lowo okusobala ukuthi mhlawumbe wadlwengulwa udaba lwasiwa yini emapholiseni
ye kukhanya abazali bakhe baluse emapholiseni udaba loluyalo lwasetshenzwa uyakwazi ukuthi amapholisa akithi ezimbabwe athembekanga kakhulu ayathengwa ngemali especially kuzonezo ezokudlengulwa kwamankazana angizale mbona icala lakho leliphumelelayo ngobana umntwana lo edlenguliwe kuvuza uphathi ke ningazange mbone vele kulokuhlabisana kuhle namapholisa ngoba sake sademonstrata futhi ngendaba yonaleyo udlwengulwe emunye umntwana kodwa mnangizange mbone ukwenza kuhle kwamapholisa.
Onguye okhanya kumthinta kubi lapha bonke abantwana kumbe amantombazana yiwo ayehlelwa luhlupho lune.
Uyabona ukuthi into yabantwana laba khathesi laba bangabafana sebephatheka kuthi ngoba abantwana laba benje anje uyakwazi ukuthi abangabafana labo sebesenziwa abafana nabanye abakhulileyo amajaha amanye akhulileyo so omncinyane uyaphatheka kubi kumajaha la amakhulu lamankazana wona la mancane ayaphatheka kubi ngoba isikhathi esiningi okungamankazana lokhu okuncane kuyayengeka kuhambe kumavuzi uphathe ngoba khathesi kulo mntwana ole 14 years endize kuthiwa naye amangisa abantwana ababothiwe uyingxenyela abababothiwe so uyabona ukuthi umntwana lo uyabe mncane kakhulu so nje kodwa kuyafanana kodwa kukhathaza amankazana kakhulu kuhlukumeza amankazana kakhulu.
Siyabona ke le uqhubile umkhankaso wenu babotshwa abantwana kuyini eliza kwenza kathesi okulandelayo ngoba mhlawumbe bayeza abanye njalo kumbe laba abaphumayo bazabuyela njalo.
Udaba lola soze sibeke phansi anamama amajogo imeke sisebenze sibe layo lokubafundisa abantwana lokubatshengisa ngendlela zempilo ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi abazali bebengabanakeleli abantwana ngodaba lezi sebebone ngani kakukho kodwa mbona abazali abaningi sebekubonile sokumele sisebenze sindawoni asisoze sine umkhankaso sizayenza ngokuphela asisoze sine mntanami imikhankaso kunjenje kuyalungiselela ukuthi singaba lou ngeyinye indlela yokukhulumisana labo amayithi siwahlanganise sikhuluma sivumelana sibe nedialogue sivumelana bephuma labo besiyafundisa abanye babo abaphakathi kokwenza inhlelelezi kulabantu abadala abahayisa abantwana izimota imijhozi kathwali basezindaweni baphinde bahayisele abavenyi njenge-amphitheatre sifuna ukukhulumisana nomeyara wakobulawayo ukuthi yakunanzelela yini ukuthi abantwana yini elibavumelayo ukubhukha besiyakwenza ukuganga lapha la njalo sizaphinda sikhulumisane labo laba abale ndawo okwenzelwa khona into lezi lamabhawabhawa lawo ngoba sewunamabhawa amaningi okwenzela khona into lezi kudingakala ukuthi sikhulumisane futhi laba abadala le mali zona ezabaziphiwayo kumele sibone ukuthi abazali siyakhulumisana labo ukuthi hhayi alike liphungule lijani imali ingabi iningi kakhulu ngoba iyeqini ibenza besonela ukuthi ukwenza izinto zonke lezi sithagetha bemtsho ngoba basebenzisa i-transport sizathagetha lo thithikasi ngoba uyabaphi i-amphitheatre lezindlu thize namhlanje ngivuke ngatshengiswe indlu lapho abafika benze khona amabuzi phasi liba abantu esifuna ukuthi sibabone labo khulumisane labo ngathi njalo babotshwe nxa bebotshwe umthetho uthatha isandla esikhulu njalo sizakhulumisana futhi lamapholisa ukuthi sisebenze ndawonye sibe lobudlelwane bokuthi basincedise ukuthi laba abantu abenza lokhu abavumela abantwana babanye.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kulona lolu hlelo. Ngesizwe ke impumela yemidlalo yePremier Soccer League. Namhlanje ke ibandla leHarare City belidibanele leBulawayo Chiefs kwaba ngu-0-0, imishwana leBlack Rhinos, imishwana 2, iBlack Rhinos 0. Kwathi ke iqembu leChicken Inn lanqoba eleHighlanders nge-3-0, ohlohlele iqembu leChicken Inn ngu-Amidu lo Agosto. Kuthi ke ZBC Caripa lingezi Platinum linqotshiwe ke eleplatinum ngeCaripa 1-0. Njalo kusasa ke sizadibana iTriangle leCapes United, iYata leDynamos, iHerentias leManica Diamonds, iTelone leFC Platinum, iWange leChapungu. Who's getting, who's tuning lover? Can born like a club in it. Nip it, cause he say what? Getting control like a club in it. Get the panda, I'm finding one. Laba ke uPJ Stavo ke nehlabela ke lo professor sithemba liukholisile umculo lo liuzwa uphuma ngapha mhlane umsakazo wenu we-Studio 7 olivalelisayo ke ngosithandekile ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.